amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party amiswe phambi kwedwali elikamantshi eTrade God Building bavalelwa ejele leGrey Prison bazaphendwa edwali mhla ka 16 Mbimbitho belinde ukucela imali yesibambiso ibail. Ekhuluma ngemva kwedwali likamantshi eTrade God Building igqwetha elimele amalunga emthwakazi Republic Party umnumzana Chris Butcher Dube uchaza impumela yedale.
Sesiphuma khona ekhoti kathesi besinezibotshwa ezingu-9 beyitheswa icala kuthiwa yi-public violence. So singenile ke ekhoti sa-appear, I think ngu-provincial magistrate kuthiwa ngu-Sangster, Mr. Sangster. Umshutshisi bekungu-Terry Chakabuda. So hayi, siqhubile ngenxa yokuthi phose zonke izibotshwa be zilamanxeba amanye akhanyayo lemehlweni ethu. Sicelile ke kumantshi ukuthi anqume ukuthi zihambe ziyehlolwa ezibhedlela njalo zelatshwe. Ngemva kwalokho ke sesizabuyela ecourt futhi nge-Tuesday next week sesisiyakwenza ama-bail applications. Akukho okuningi okwenzakeleyo namhla-ke ngaphandle kwakhona lokho. Ngiyabonga.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abalisa uSibongile Banda, uTinos Nkomo, uMongameli Mlotsha, uAlbert Moyo, uAkim Ndebele, uBusi Nkomo, uWelcome Moyo, uNkosilathi Ncube babotshwe izolo kuthi amalunga aleli bandla abalisa uNxeba Lendoda Ndlovu, uGladwell Ndlovu, uNqobile Moyo, uNtuthuko Khumalo, uMuzi Mlotsha, loLwazi Khanye badutshulwe izolo ngemva kokubhikisha phambi kweCentral Police Station. Kusanjalo umongameli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ucatshile kulandela ukudingwa kwakhe ngamapholisa lamasosha ahlomile ecalwa ngokutshaya amapholisa entabeni yentaba Zinduna. Umnumzana Moyo uchaza isimo sakhe.
Izolo emini amaloya athi ubaba uDumisani Dube nobaba uChris Butcher bake bayafika eCentral Police Station ukuze bayolungiselela ngecala lalabo abangu-9 abethu ababoshiweyo abafike khona batshelwa ngamapholisa abe-CID Law and Order ukuthi bayangidinga mina loPatton Ncwaba. Besithi ngomvulo yona lowo odlulileyo mhla ka-8 March 2021 mina loCaba sitholakale sitshaya amapholisa labantu bakaFloyd Ambrose entaba Zinduna Mountain okuyinto abathi bangidingela yona. Okunjanisayo ukuthi kuyamangalisa ukuthi iZimbabwe iphethwe ngabantu abalamanga kangaka, abantu bomthetho, ngoba yimi enga-adressa amapholisa ngisithi abangabi selectively ngabe kuphethe umthetho, ngoba sisisho ukuthi uAmbrose nguye isigangi ohlukumeza uDevs. Bakuzwisisa babuyela, kodwa namhlanje sengodingwayo ngecala lokuthi ngashaya amapholisa la uFloyd. Kanti kusegcekeni futhi ukuthi kushuthi izolo ngo-12 ekuseni ebusuku befika endlini bebelande ukuzoganga, nanku bekungamasosha lamapholisa bethwele imbhobho. Kambe-ke sengithathwa njengombulali kumbe isiliwo okuthiwa ngilande ebusuku. Okube mphoka kimi ukuthi hhayi, laba abantu bebezoganga empilweni yami, whether bebezongibulala kumbe bebezongikidnapha ukuthi ngivele ngingabonakali.
Ilunga lebandla leZANU-PF uHonorable Joseph Chuma usole isenzo samalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ngokuyabhikisha eCentral Police Station.
Into enziwe ngabalandeli be-MRP isuke yaba luhlazo kakhulu. Ilizwe lethu leZimbabwe yilizwe elilemithetho okumele ilandelwe ngezikhathi zonke. Yebo, ngabe bebele nto yabo ade bayigijimisa enhle eyokulwela umuntu oxotshwe endaweni yena umthetho usithi yena abe nguye okhonapho. Kodwa-ke ukusuka bona bese bethatha umthetho befake ezandleni zabo, sebehamba-ke sebesiya yenza umsindo police station benze kono kaba kwenzeke ukuthisa amathaya ukuthaya izimoto nokunye okunjalo akusikho akukho emthethweni njalo asingeke sakuvuma khona okunjalo leba lizwe bani iphonxa sesenza umathanda onjalo
abalwela amalungelo oluntu sebethe basola ukudutshulwa ukuchaywa lokubotshwa kwamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party bethi uhulumende ulokhe eqhubeka ngesandla esilukhuni. Namhlanje enzikini yakobulawayo bekulamasotsha lamapholisa ahlomileyo ngesikhathi kuyiwa edale lamalunga emthwakazi Republic Party. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.